uhulumende uyehluleka ukubhadala ama civil servants imali. Manje nxa abantu bezathiya amazwe bechiye amasalary abo ale steady income, bebuye khona ngapha eZimbabwe bezodinga imisebenzi, bengasoze bephiwe inholo enhle kumbe inholo eright. Mbone ngani into leyi is very impossible. Uhulumende weZimbabwe kaqale, baningi abantu abahlala eZimbabwe abadinga imisebenzi abafundileyo. Baningi abantwana abaqeqeshileyo abalama-O-level, ama-A-level, lama-degree abadinga imisebenzi abafundileyo. Yindaba uhulumende engabachathi bona maqala bengakadingi abantu abasemazweni. Uhulumende weZimbabwe kayekela amanga, bayekela ukuye ngabantu. Abaqale basothe out imesi yabo, abaholise o-teacher, labonesi, namadokotela, nama-civil servants. Ababaholise imiholo elingeneyo, umholo okwanisa ukuthi bakwanise ukugcina imuli zabo badle. Khathesi ama-civil servants abaholi imali eyeneleyo, abaholi imali ekwana anything. So uhulumende kayekele ukugamba amanga lokukhuluma i-wishful thinking. Uhulumende weZimbabwe usethembise abantu kakhulu amanga and njalo abantu sebediniwe ngamanga kahulumende.
Kodwa uthi lina eliphandle kwelizwe yini elilobungcwethi obungcono obungavuselela umnotho?
Hayi, iliqiniso ukuthi abantu abaphandle kwelizwe bale experience balama-ideas okuvuselela umnotho. Kodwa i-problem, abantu babenjani bezosebenza la bantu abangamasela abakuzanu PF? Bangamasela abantu bezanu PF abasebenzeki labo. And la bantu bangikhona bale bad reputation umhlaba wonke wokuvusela ne-corruption. So i-problem okumele ibe khona, kumele kulungisiswe, kube ne-election free and fair. Abantu bekwanise ukuvota kuhle bevotele umuntu abamfunayo. Azazi vele abantu have lost hope in Zimbabwe. The political price in Zimbabwe has not changed at all.